Unkosikazi Joyce Mjuru wayesaziwa empini yokulwela inkululeko ngelokuthi Teurai Roper uzelwe esabelweni seMount Darwin mhlazi ku-15 Mabasa 1955. Umjuru walandela inenge yesikhathi sempi, waquma umncele wangena kwele Zambia eleminyaka elithumi lasitshiyagalombili. Ngesikhathi esegangeni encedisa ekulweni impi yenkululeko, ngomnyaka ka-1975 wayesekhethwe ukuthi akhokhele amaqembu abalwela impi efundisa abanye ngezebutho kanye lezombusazwe. Kwathi eseleminyaka engamachumi amabili lane, umjuru nguye wayesengumkhokheli wenkamba yeChimoyi Military and Refugee Camp eMozambique. Waphakama waya yenziwa omunye wabakhokheli abesifazane kugcele lalisilwa ngaphansi kwebandla leZANU-PF eleZANLA Forces. Ngomnyaka ka-1977 umjuru wachata lomkakhe uMuyi umnumzana Solomon Mjuru, yena wayengomunye wamakhomanda aweZANLA. Umnumzana Mjuru wayehlonitshwa kakhulu phakathi kweZANLA, waseziwa ngegama elithi Rex Nongo empini. Ngomnyaka achata ngawo, unkosikazi Mjuru wakhethwa ukuthi abe lilunga lekomiti laphezulu lebandla leZANU-PF. Unkosikazi Mjuru wazithwala esempini lapho inkamba yabo yahlaselwa khona, kwathi ngemva kwamalanga amabili wakhululeka. Kwathi iZimbabwe ithatha uzibuse ngomnyaka 1980, umjuru waba ngomunye wabaphiwa isikhundla sokuba ngumphathintambo wezemidlalo esiba nguye omncinyane kuzo zonke iziphathamandla zikahulumende ngaleso sikhathi. Iningi lizamkhumbula ngesikhathi engumphathintambo wezendlela zokukhulumisana i-telecommunications esala ukunikeza umnumzana Strive Masiva imvumo yokuthi aqale inkampani yakhe kamakhalekhukhwini eye-Econet. Njalo wagcina ethuka wayengumsekeli kamongameli uDokotela Joshua Nkomo, yena wayesekela uMasiwa ukuthi aphiwe imvumo yokuvula inkampani yakhe. Kwathi ngemva kokubhubha kwamsekeli kamongameli umzana Simon Mzenda ngo-2004, ibizo likamjuru lafakwa phambili ukuthi abe ngowesifazane wakuqala ukuthatha lesi sikhundla. Amandla kamkakhe uSolomon Mjuru, njengoba kuthiwa ngucubungulo zombusazwe umnumzana Edwin Dube, abikwafaka umfutha kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wavuma ukuthi unkosikazi Mjuru abe ngumsekeli wakhe.
Siyakwazi ukuthi uSolomon Mjuru wayelamandla kakhulu kuZANU-PF, lokho esithi kingmaker, njalo wayesesatsho. Yikho kwancediswa ukuthi uJoyce Mjuru akhwele amalele esikhundla kuhulumende. Umnangagwa nguye kwakukhangelelwe ukuthi angene, kodwa ngenxa kaSolomon lokho akusenzakalanga, kwangena unkosikazi Mjuru.
Umjuru wagcotshwa uba umsekeli kamongameli mhlazi ku-6 Mpalakazi 2004, kodwa kulisana kwaqhubekela phambili phakathi kweZANU-PF kulelwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMgabe uma echiya. Kwaqala ukuba la maqhuku atshiyeneyo, abanye befuna umjuru kanti ngakwelinye icele kwakulomnangagwa.
Siyakhumbula ukuthi kuke kwaba lokudonselana kakhulu kuZANU, abanye bekhayendele ukuthi mbani ozathatha isikhundla sikaMgabe. Nkosikazi Mjuru wayeqamele kakhulu kumkakhe ngoba wayelelizwe elilalelwayo kakhulu kuZANU. Ngakho noma nje unkosikazi Mjuru wayehamba phambili, umkakhe nguye wayebonwa njengomaqhuzu.
Umjuru wayekhanya ehamba phambili elo sekelo ebantwini abaningi ukuthi abe nguye ozathatha isikhundla sikaMgabe uma ephuma. Kodwa izinto zaguquka ngokuphazima kweso kwangena unkosikazi Grace Mgabe esitikini, noma nje wazama ukuthi yena kalamlandu.
VaMugabe vanzwa kuti pane zvauri kuita.
Unkosikazi Grace Mugabe wayetshele abantu kubi ngami. Mina ngambuza ukuthi kanti lokhu kuzasinceda ngani, ngoba kayisilo qiniso okwakukhulunywa.
Lokhu kwahle kwabamgceke ukuthi umjuru waseqala ukuphelelwa ngamanzi. Kwaba njalo nje ke kwakhitshwa esikhundleni sokuba umsekeli mhlazi ku-8 Mpalakazi 2014. Kwathi ngoMabasa 2015 waqotshwa kubandla leZANU-PF esethiswa icala lokuzama ukugenqula umongameli Mugabe. Njengomuntu wayelokhu elamadlabuzane njalo lesifiso sokuqhubela phambili kwezombusazwe, umjuru wabona kungcono ukubumba ibandla lakhe eliZimbabwe People First, ZPF, okwakuqala empilweni yakhe ezithola ekubandla eliphikisayo. Kodwa walilahla leli bizo ngemva kokuthi abanye bathi untshontshe igama lebandla labo, ngakho wayithi National People's Party. Kodwa engabe eme njani amathuba akhe kulolu khetho oluzayo?
Kunzima. Ngabe ukhetho lwahlelwa banjwa ngesikhathi esanda kuqotshwa kwakungcono, khathesi ngibona amathuba akhe esehlile kakhulu, usengemva kaMnangagwa kanye loNelson Chamisa.
Okwa khathesi umjuru laye ukhankasayo ucelela amabandla aphikisayo esefake ibizo lakhe phambili ukuthi avotele ukuba umongameli weZimbabwe isikhundla aphosa wasibamba qhakangisandla engakaxotshwa kuZANU-PF ngoba kwakusobala ukuthi kulesikhathi ayithandwa ngumgabe kodwa ngokufuqa umkakhe uNkosikazi Grace Mgabe kwakusobala ukuthi babengasamfuni kuzana uPF. Okwahle kwaqala ngokuthola kwakhe isicoco sePhD uNkosikazi Mgabe laye wahle wafuna leso sicoco wasiphiwa kodwa kulokuxoxozela abanembe sithi wenze isikhathi bani isifundo. Ngingomathini Ngwenya oyindaba ze Studio 7 uSabron kwele Botswana.